kusho ukuthi kona kulento engahambi kuhle kubodley ezethi ngakho ke nxa kunjalo kusafuze ubana umongameli akukhangelisise njengoba nje uLovo Maduku igqweda esilazi sonke libhalile libhalela uSpeaker of Parliament likhuluma ngodaba lolo. Nxa kunjalo kuyabe sokutshengisela ukubana iveki ngokwayo sokumele ithukululwe ngokunje kutsha ngoba into zonke kumele zenzakale kumele zenzakale zilandela umthetho okhona.